bathathi advantage ukuthi babe yibo abalutshwana bethengisa lezo zinto babe sebekhwezela uzulu okuyinto lathi njengenhlanganiso yolula Progressive Residents Association esiye sayikhangela sayihluzisisa saphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuyana yikulimaza umphakathi ngoba abantu kade sibahlezi kunje izinto zonke zimile ngabalayo imali yokuthenga izinto xa sezithe zakhwela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubona ingani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe i-COVID-19 ukuthi bathi njengoba kuyithe sibalutshwana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala.
Sibona ngazani kuthiwa esikhathini esiningi umbengubile ngithi esikhathini esiningi vele ibhizinesi ungasilala kwikompetishini lo nguye obambe ezebhizimusi ubona sekukuye ukuthi azikhethele ihlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so ungavele kusilakale umncintiswano kuba njalo kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-oxygen but besize ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa eminto leyo kodwa abe singananzelela ikakhulu kangenele edorobheni phakathi malutshwana amabhizinesi avukile kuvuliwe la amabhizinesi amakhulu vele so ngokunjalo-ke bagcina besiba lengqondo lelo ukuthi bazikhwezele santando njengoba ke ngatho ngaphambili ngathi kakuqalisi kathezi kulokhu dawula kuyakuqale kamashi utesi utavulwa vele sokuthola ilockdown siphelile izinto zasezigqazwe sezisesabeka ngoba izinto zazigqaza zonke amalanga zazigqaza ziyaphezu so sibona ngazani kuthiwa-ke kungavele kuthiwe kule lockdown kulabanye asebethatha i-advantage yabo khonokho bakhweza izinto okuzathi naso kuphela le-lockdown izinto vele zivulele seziphezulu laphana wonke umuntu selandela imidengo esithe yasethwa yilaba adedele benika i-service bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi bake bayekele umkhubo lalo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kasebezibambi siyakunanzelela ukuthi idola lethu ngathi iqatanisa yelemelika lalithedi kakhulu lalo lisiqhelize khonapho ngabo-1 nabo-2 lisuka kibo-81 sakibo-83 so akubangeli ukuthi into zize zikhwele ngemali engako ngifake umzemeliso inyama zilanda nje i-lockdown besiyithenga kwezindawo ngabo-270 zimdollars kusiya kubo-300 zimdollars kathesi inyama ilanda o-450 kusiya kubo-500 so khona kuyana kubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abanike i-agenda esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage yanakuvulwa izinto zalangaziseki sezicasa zezisenzikhonapha so ngezindlela sebengama-pestators in terms of i-price ngenxa yokuba besele bebodwa so sengakwaziyo ukuthi ama-bhizinesi lawa ngawabantu abale mpande emabandleni ngabantu abalekhonekthini phezulu kumbe ngabantu kazara nje ngakungabantu kazara hhayi bangenzi njalo ngoba bakuqala umphakathi akuyukuthi